Imidlalo iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leMutare City elizadlala khona lele Chapungu enkundleni National Sports Stadium ngehola lakuqala emini. Kuthi ngehola lesithathu iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele ZPC Caripa. Iqembu leMutare City lizadlalela esigodlweni ngoba inkundla esakuva esedolobheni laseMutare yatholakala ukuba kayilungelanga ukuba kungadlalelwa kuyo imidlalo yesigaba sePSL. Elinye iqembu belikusimo esifanayo eleNigrud lona lizadlalela enkundleni ye-Ascot layo engasentshenziswanga kuviki lakuqala lapho lisemukela ele-Chicken Inn kusasa ngehola lesithathu yemini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City lizadibana lele Bulawayo City enkundleni Rufaro kuthi ele-FC Platinum lizadlala leleyada ngaseMandaba. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu leHerentals elizemukela khona iqembu leHighlanders enkundleni National Sports Stadium. Ekhuluma lentatheli phezu kwalo mdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthe okuqakathekileyo yikuthi abafana bakhe bedlale kuhle nje kuphela.
I-approached yona leyo vele siyilungiselela kumaviki athize adlulileyo ngoba akulanto ongayitshintsha ngathesi udlala igeme eyodwa ungatshintsha ungakaboni lutho. Into eqakathekileyo ukuthi khona nana asifuni ukuthi khona sithembise esingasusa kukwanisa ukukwenza esikuthembisayo khonokho sivele sikukhulumile ukuthi khona sifuna ukukwenza ukuthi sifuna ukuthi sibisele-ke osiko lwe-Highland. Nxa abafana bezalwane bezavelokhu bedlala njalo bekwazi usiko lwe-Highland luphi, I think isabe siright.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu le-Triangle lizadlala lelenkezi Platinum ngaseGibo kuthi ele-Dynamos lizanqikelana lele-Shabane Mine ngaseRufaro ikanti ele-Bulawayo Chiefs lizadlala lele-Cape United enkundleni eluveve okuyiwo wodwa umdlalo we-PSL ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo kulimpelaviki. Sikhangele umdlalo wokugijima kusasa kulo mncintiswano wokugijima we-PPC Matopos 33 mile ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Lo mncintiswano olemijarho eminingi njalo oyiwo omkhulu yilo oqalela phakathi kweMatopos National Park kusiyafika emaphethelweni phakathi kwedolobha lakoBulawayo. Kukhona njalo amakhilomitha angamashumi amabili lanye wamakhilomitha alitshumi lwamakhilomitha amahlanu. Lo nyaka abaqoqi balo mncintiswano bathe badinge ingcwethi yezile mitshini yakulezi nsuku yokuthatha isikhathi abadlali abagijime ngaso okutsho ukuba lo mncintiswano usubalelwa kweminye yezinga laphezulu emhlabeni jikelele. Abazaqhuba kuhle kulo mncintiswano wakusasa abalakho ukuyaphatheka kumncintiswano olodumo owe-Comrades Marathon oqhutshelwa elizweni lase-South Africa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.